Hayi, into eZimbabwe evele isihlupha isadik yonke. Okwenziwe ngabantu ngama MP eParliament was the right focus ngoba siyakwazi ukuthi singatshengisela ezitradeni bahle belethe imbhobho babulala abantu who are not armed. So amalungelo ethu eParliament did the right thing ukumela ukuthi hayi uScott sakuphwanya vele bekungamelanga angene ePhalamende lokufa okwenza khona uTshayende Bimasaya umfundisi in Mabvuku ngendaba zona lezi ze-election. Siyakwazi ukuthi ama-by-elections lawa le-election ya August 23 vele konke is illegal in Zimbabwe, but into okumele siyinanzelele is ukuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi bayebele 2/3 majority ukuthi bancedise uMnangagwa abe nguye oseseba inkosi yeZimbabwe. Ngoba okwakathesi bona bebengakwanisanga ukudla ukunqoba i-CCC in their own means, so sebesebenzisa imithetho engekho to bring iParliament into disrepute. Siyakwazi ukuthi izano vele amagcebayo ikuthi iZimbabwe ibe i-one party state, but ngiyabonga ukuthi ama MP to today they showed some resiliency ukuthi hayi lokho akumelanga kube khona.
Abezano bona bathi kulungile ukuthi lixotshe ngoba lidelela inkundla iParliamente, uthini ngalokho?
Bona abakwanisi ukukhuluma iqiniso or ukutshela abantu babo ukuthi ba-wrong. Siyakwazi ukuthi kule ndaba eziningi ezenzakalayo eZimbabwe labo abakubonayo ama-disappearances, ama-accidents, labantu abaningi ababelezikhundla, ama-liberation war hero, abantu beGugurahundi, a lot of things. But ukuthi ubabuze ukuthi hayi lina lime ngaphi, they will never tell you, ngoba labo bayasaba for their life, ngoba iZimbabwe ikhokhelwa ngabo zandla ezibomvu. So khonapho hayi they cannot do anything but sing to their master's song.
Yebo, lithi lisakhulumisana labantu ukuze lizwe ukuthi liphume eParliamente yini kumbe liqhubeke likhona, kodwa bakhona bathi hayi ngcono lihle liziphumele nje.
Kule nkulumo oze kuthi ama MP ethu wonke ayenze ithiwa yi-total withdrawal from ama Parliament situations, lama council wonke jikelele in Zimbabwe. But ukuthi bangaphuma kumele kube le plan. So hayi kusakhulunywa nje kule nkulumo ezokuthi singaya ngapi siye ngapi, ngoba abantu ababavotelayo kumele labo banikwe ithuba lokuthi bakhulume into abayifunayo. So yes, ingaba yiyo i-majority decision, hayi vele akusoze kusihluphe lokho, abantu bonke bayaphuma ngoba ama-citizens are the ones that run the country. Ngiyabonga baba Nkomo.